Ekhuluma emhlanganweni wamalanga amabili oqhutshwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe okuqinisa inhlelo lamabhizimusi abontanga abathola amathuba okuzilolonga obona ngokwethulwa kwemibiko, uMnumzana Larry Sosha ukhuthaze abatsha ukuthi bengasaveli khatshana.
My advice is simply don't be afraid.
Imikhuthazo yami ukuthi phumani liyesungula imizamo yenu. Imfundiso esiyipha abantu ukunhlelo zethu ngeyokuthi ungafuni ukuzilinganisa labanye abakubhizimusi olenzayo kodwa sebenza okwenelisayo. Ngobuningi obukhona emhlabeni bakhona abakwaziyo ngokwebhizimusi lakho. Ukuthi kunjalo liyancisha namacebo ngoba akulanto entsha emhlabeni.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yalabo abangena inhlelo ze-US Embassy ezinjengeMandela Washington Fellowship, uMnumzana Ben Ncube uthi inhlelo lezi sezilethe intuthuko kwabasakhulayo.
Kulabantu abatshiyana lapha, kulabalamabhizinisi abo, bakhona abakwi-civic space, sibaningi and sitshiyene and ngibona ukuthi abasakhulayo bayenelisa ukuthola lo muntu ongamncedisa in all the sectors. Creative space, business, entrepreneurship, impact, wonke ama sectors lawa acovered ngabantu bonke abalayo.
Omunye walabo abakade bekulumhlangano, uMhleli Size Ncube, yena uthi ontanga kumele bafunde ukusebenza ngamandla lokuba lesineke ukuze baphumelele.
Abantu abaningi abatsha bafundi bangahlakela namhlanje bavuke besiyavuna, kukanti akunjalo. Ukuhlakela kuthatha isikhathi, ungahlakela kumele uhlakule, kumele uqunte amahlamvu, kumele ulokhu ubuyela usiyathelela. Kuthatha isikhathi ukuvuna, njalo awufuni ukwenza wedwa, kufuna ukubambisana labanye. So ngingakhuthaza intsha ukuthi masingabi lo mhawu nxa sisebenza, nxa sibambisene kuba lula ngoba umsebenzi nxa uwandelwe ngabantu usukube lula.
UNkosana Mazibisa odabuka eCholocho eMathebeleland North owathola ithuba lokuya eMelika ngomnyaka ka-2016 uyawuncoma umhlangano wanamuhla.
Uma ngikhangela iprogramu enjengeyanamuhla yenziwe i-US Embassy, i-alumni ukuthi basethe sonke sisuka kumagumbi amanye eZimbabwe ngama-programu atshiyeneyo, abanye i-LVP yabesingazani, abanye i-awe yabomama, abanye i-Mandela, abanye sihlangane bese sihlangene khona phana sesifunda sibonisana kubana kathi lelo khubo olibambileyo ungalisidisa kangakanani ubana lisithole liqayindeni.
Osakhulayo oloba ingwalo lokufundisa intsha ngezamabhizimusi uThabani Mlilo uthi umhlangano wanamhlanje uqonqosela ukuqakatheka kokusebenzelana kwabontanga kwezamabhizimusi.
Umbuthano nje uqakatheke kakhulu ekutheni uyenza abatsha babone indlela ezitheneyo zokuthi benze amabhizinisi abo nokwenza ama-projects atshiyetshiyeneyo nokufunda lokuhlangana kwemicabango etshiyeneyo njalo kwayenza ukuthi kube lama-solutions amatsha alungiswayo. Sikhuthaza abanye nje abasebenza labatsha ukuthi balungise ama-programs anjengalawa.
EleMelika lilenhlelo eziqondiswe kuntuthuko yabasakhulayo baseZimbabwe ezigoqela olwezi Academy for Women Entrepreneurs, AWE, African Women Entrepreneurship Program, AWEP, Professional Fellows Program, Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders, lezinye. Umhlangano wamalanga amabili oqale namhlanje uphela kusasa wenziwa phansi kwesiqoqela esikhuthaza ukumanyana kwabontanga ukuze bezithuthukise kanye lezigaba zabo kumbe reconnect for sustainable impact. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.